So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla.
Imbangile yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wawulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa.
Yisipunepune umtshado wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga exokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo.
I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. La mhlaba se-South Africa kusasa baseZimbabwe, ngolunye isuku baseNamibia, ngolunye isuku baseZambia.
Ibandla lesi selisole imthethwandaba yaleli lizwe ngokusekela uhlangothi lwezizanu PF ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu.
We are celebrating once a bit true. Loko kuthi sese sijabula siyakhetha thetha siyathaba siyagida siyadikisa sithi sisibili okusele nje ukuthi sicedise.
Abezomkhathi bathi iyezi lezulu lesiphepho uCyclone Freddy lilakho ukuphenduka elizweni ngempela sonto. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umfundi wesikolo seFounders High School kobulawayo otholakale efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Inhlanganiso yezindaba eSites ikhiphela umbiko enkundleni yokuxhumana eyeTwitter isithi lujaha oqanjwe igama ubekuform 3. Lolu daba lwenzakala izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantwana besikolo ngabanye babo zimemetheka elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo okubikwa kulamaqhuku ezikliwe zabafundi ezithwalise nzima abanye bazo. Ngenyanga edluleyo esinye njalo isifundi seFounders uWayne Ndlovu wagwazwa ngesinye isifundi sesikolo seHamilton High wafa. Kuthi kuliviki kubotshwe abafana abathathu abesikolo seMathula eCholocho ngemva komfanekiso wevidiyo osabalale enkundleni zokuxhumana utshengisa abathathu laba beklwebha untombazana ngenswazi lengodo omunye wabo ephethe inkemba. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo umnumzana Ben Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lobudlwangudlwangu sibona busenzakala ezikolo, umntwana ezezibulale, omunye ezegwazwe, abantwana besethuselwa ngabanye ezikolo.
Sethe sebane umlando womoyo ngalokhu osokusenzakala ebantwaneni besikolo.
Imbangela yakho namnambona ngani singayifaka sikweli emahlombe kahulumende. Kudala uhulumende wawulomthetho ukuthi umntwana esikolo engiwona uyachaywa, corporal punishment. Uhulumende sefake umthetho owesula i-corporal punishment ezikolo. Emakhaya abazali benelisi ukudisciplina abantwana. Ezikolo aziselalo lelo lungelo ukudisciplina abantwana. Sesibona ukuxhwala lokudlwangudlwanga obunje. Now,
kodwa njalo kulabanye abazali abaphikisayo bathi bona ukuchaya abantwana ikwephula ilungelo labantwana, ama human rights. Angazi ukuthi lina likubona njani khonoko.
Abantu bathi bona human rights yakuphuma corporal punishment. Siyabona kule ama proposals esiwazwayo abanye bethi noma single sex schools, but kule corporal punishment ama single sex schools ekhona sasingawubona ubudlwangudlwangu obunje. Okwami ikuthi uhulumende katshintshe umthetho abise le back situation esasilayo kuqala, isikolo zibe lamandla okudisciplina abantwana, umzali ebe lamandla okudisciplina umntwana kungakhathalekile ubulili bakhe.
Ngemva kokwesula kwe corporal punishment sibone umumo wempunzi ilemini kwamachanga okungesatshahlazo khona.
Lo ke ngumnumzana Ben Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obona ngezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isipunepune umtshato wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga eqhokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ngeviki edluleyo uthume isikhonzi sakhe umnumzana Robert Scott ukuyakhulumisana lohulumende ngokuthiyeneyo ukugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kanye lokhetho oluzayo. Ngasikhathi sinye iqula lakwele Russia lalo lali selizweni lilande ukuchaza amathuba kwezamabhizimusi. iChina layo isigqile impande eZimbabwe lapho amankampani ayo asengene khona kunhlangothi zomnotho ezichiyeneyo ezigoqela ezokwemba amatshe aligugu lezezigqoko. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu waqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okufunwa ngamazwe la eZimbabwe.
Yimpi osingathi thina iScramble for Africa. Amazwe la amakhulu okuthiwa ngama superpowers alwayo kathe saphikisanayo bayafuqana kunzima bebanga inkonzo yamazwe eAfrica afana nalabo Zimbabwe. Ngakho isiphithiphithi njalo kubangwa iAfrica okunjengakhona okwenziwa kudala eBerlin ngo-1884 kusiya ku-1885. I-geopolitics yakhona i-politics yokuba ngumhlaba iyathuthumela kulezi nsuku kunzima. Ngakho yikubona bonke nje begijima bengena eAfrica, lamhla baseSouth Africa, kusasa baseZimbabwe, ngolunye usuku baseNamibia, ngolunye usuku baseZambia, kubangwa yona iAfrica.
IMelika dokotela sibona ukuba igijima kakhulu ngodaba lwamalungelo, kodwa iChina leRussia zikhanya zihamba kakhulu ngezomnotho. Kuzafika yini isikhathi lapho esingabona iMelika isikhohlwa ngezamalungelo layo isigijimisa umnotho?
Bonke nje bahamba ngebusiness, bahamba ngama-resources, bahamba ngama-minerals, bahamba ngakho lokho abangakuthola emazweni ase-Africa. Okwe-investment lokwemalungelo hayi izivalo nje abavala ngazo. Abahamba ngakho bonke ngumnotho. Siyakwazi lokho njengabantu be-Africa lapho esivela khona emuva khona le kubo slavery ekugqilazweni, kibo colonialism ekuthathelweni amandla lombuso ngabavela ngaphandle. Babuya bonke bephethe izipho ezihlukene, abanye bathi baphethe ama-human rights, abanye bathi baphethe imali. Kodwa abakufunayo kunye asiyo yamuntu.
EZimbabwe kuyini kahle kahle abakufunayo? Yiphi inotho abayijongile?
Nakulezi nsuku singakhuluma ngawo wona ama minerals lawa atholakala ngale o diamond laba, o lithium laba, lezinye ezikhujwa ngaphansi komhlaba. Lawo wona umhlaba ngokwawo ilendi abangaphandle lokho belamehlo abo lendlebe zabo kweZimbabwe ngendaba yomhlaba lenotho lovele emhlabeni.
Uthi wena bayanyathelana nje bafuna inotho yeAfrika dokotela. Bona abantu beZimbabwe, bona abantu beAfrika kumele baluphathe njani loluta?
Kumele bavule amehlo, bavule lendlebe ngoba kude la esivela khona njengeAfrika sesibona okuningi. Ngakho sokulungile ukuthi nga amazwe ethu asekwazi ukubona abaleqiniso labangelaqiniso. Ngakho abezwekazi leAfrika yibo kumele bavuthe inkophe njalo bavule indlebe babone okwenzakala emhlabeni ngoba kuyaliwa, kuyabangwa, akuhlalwa ngaphansi, akulalwa. Ngakho sifisa ukuthi nga ekupheleni kwakho konke lokhu abantu baseAfrika bazasala labo belamandla, besale bele control yama-resources abo lakho konke okungokwabo njengama-Afrika. Isifiso sethu.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwezokhetho, umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ukhuthaza abangakabhaliseli ukuvota ukuthi benze lokhu. Lumanyano uthi benze njalo ngokuvakatshela ezitijini lapho okufanele bebhalisele khona phambilini kohlelo lwe-voter registration exercise olukhangelelwe ukuqutshwa kusukela mhla ziku-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Ikomishini yezokhetho eZEC ithi iphakathi kwamalungiselelo alolu hlelo njalo isiqalile ufundisa abantu abazaqhuba lolu hlelo elizweni lonke jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo kumanyano wenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizi Thadonga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njengenhlanganiso silenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media, lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana nokuvota. Kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi, njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi. Singananzeli ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi uthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Abasukumela phezulu yini abantu ikakhulu abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Abonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes bebebhalisa abantu abatsha, kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela, ezifana lokuhamba ebulenjini lapho abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili, kulo hlelo esiluyenza ebulenjini kube sesiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengaseKobulawayo, eMathebeleni South, eMathebeleni North, endaweni ezifana laseBeitbridge eGwanda, eLupane eWange, laseBinga, kuthi lasendaweni ezinjengasePlumtree. These lama birth certificate lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijiyeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi be-register ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Donga, umqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso yezinkonzo eZimbabwe Christian Alliance, ubeqoqa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lwezokhetho, ibandla le-CCC selisole imithethwandaba yeZimbabwe ngokusekela uhlangothi lwezanu-PF, ikakhulu ngokuthatha isinqumo sokuthi ugwalo lwe-voters roll lungaphiwa muntu. Siqoqe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leli, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akulaqilindini ekelazikhota umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe ngabantu abasetshenziswa izanu PF bacompromised, bacaptured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo, amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate, mbe ngu-councillor, mbe ngu-MP, siqala senze i-nomination, sifaka abantu, nominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? Asikwazi ukuthi bahloseni. Yikho ke thina be-CCC esihlongamelwa ngubaba u-advocate Jamisa sithi konke lokhu kuzaphela, njalo kuyinhlamba ku-legal fraternity la ku-international regional block ukuthi bafihla i-voters hall njengemfumba. Ngalokho mahlabe zulu sokutshengisa mhlophe ukuthi ama-election azaba khona akasoze abe free and fair, kodwa asifuni ukudanisa abantu, sizahamba sikhankasa siyavota. Ngoba vele kathesi siwinile, we are celebrating in advance our victory. Lokho kuthi sesivele sesijabula, siyathetha, siyathaba, siyagida, siyabhikitsha, sithi sesinqobile. Sokusele nje ukuthi siqedise. Ngalokho mahlabe zulu asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu bayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu elesi-CCC. Asivunyele ukukhankasa, asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu, khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court, akuncedi qede isikhathi le mali yoku-raise ama-hopes abantu. Thina singenini ebantwini sihambe sibatshela one by one, abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi asigcwaliseni ukuya register, sigcwaliseni ukukhankasa kwenzela ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iyezi lezulu lesiphepho iCyclone Freddy libikwa selithwala njalo ngemva kokubuyela elwandle duze laseMadagascar. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezadinga imbono kaZulu phezu kwesigwebo sokulengisa afuna siguqulwe abesifazane labasakhulayo bengaphiwa lesi sigwebo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu embikweni elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani mthokazi omuhle nakubaphathi bonke bakwa-Studio 7. Ngithi nami ngithathe leli thuba ngingene ekhaya. Nami ngizwa abafowethu baphawula lapha ngendaba lezo zombangazwe lezi. Ziyahlupha zona ngoba kudala sahlupheka vele, nanamhlanje lokhu esihlupheka. Sibaleka nje sisiya kwamanye amazwe nje, sibalekisa yiyo lo mkhuhlane okuthiwa iZanu-PF. Angazi uyi-corona kumbe uyini ongapheliyo, asazi. Kodwa ke hayi, asithembeni ukuthi mhla siyovota lo nyaka, hayi lo mkhuhlane siyathola iphilisi, amaphilisi azokulapha, azolapha lo mkhuhlane oyiwo siphetheyo. Siyabonga.
Afternoon Studio 7 nabalaleli. Ya mina into engidanisa ngabantu be-MRMP la bakhambela ngona ba ku-Studio 7 as if i-Studio 7 group leyi labantu abaningi bonye kungafuni. Babananzele ukuthi this group is a small group elama-members, ama-participants 105 only. Nxa ungakhampena njalo ugxeka i-CCC like that, i-CCC idla ngokungena ebantwini nayenza amarali. Lokho kuthi ukhampenele thina esikugrupu la esingu-105, I think ikuswela isikolo loku, ikungayazi into eliyenza. Akulani elizayithola, plus most of these guys abe-MRP base-South Africa phela. Ngiwatshela abantu abaseZimbabwe useGoli ngicatshile funa bezitaradeni zeGoli ukuthi zivote zithini. That's being very, I don't want to say dull and stupid, but it's beyond that. I want to tell you, umuntu weZimbabwe ukuthi votelani. Khona igroup le akulabantu nabantu be-MRP. Kangenani group info, there are only 105 people la elibatshelayo. Abena be-MRP engxele ngu-3, the rest ngabe-CCC. And ungagxeka i-CCC ngendlela eligxeka ngayo, lichiya abantu ababusayo bezanu. You are not going anywhere because once you sink more on CCC. Silesibone ukuthi wayiphathi kwento ekungokwezandla. So liyazithengisa mina nenza abantu balizonde west and you are going nowhere. I bet, let's bet. Asolidobhe even ukhansila oyedwa. Even u-MP west. Asolidobhe even umuntu oyedwa ngiphathini yanelike lisithi CCC kwathini. Akulanto lizayithola. Shame on you.
Linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu bakastudio 7. Hayi, siyabonga izindaba elisinika zona. Ye kulesixwayiso lapha endlameni zami ukuthi ngisiye ngisidlulise kulalaba abantu be-trip to see abathi hayi MRP akumele ukuthi ime kancane thina sifuna ukukhipha izanu si-trip to see. Hayi, bantu be-trip to see. Thina si-MRP asilidistebhanga ngoba vele i-trip to see kudala ikhona. 2008 iwina, 2018 iwina, 20 bani iwina i-trip to see le isase-MTC yashintsha yaba i-trip to see lokhu iwina kodwa kulazana ephumana. So thina le njenge-MRP senza inhlelo zethu lathi si-MRP sebesilisiyekile inhlelo zethu esizenzayo sime sibancedisa ukukhipha izanu. Izanu esibona ukuthi vele sento ephumayo. Hayi, kanti-ke lisimele kancane bantu be-trip to see. Thina siyimthwakazi, si-MRP siyazi into esiyifuna si-MRP. Ukuthi izanu iphumile kumbe izanu ayiphumanga thina singendawo. Thina siyakwazi lapho esiyakhona si-MRP. So lina bambanane uba vele lanti i-trip to see bathi bona ma i-majority. I-majority kayikhiphe izanu iyodwa ingadingi i-minority. Thina siyimthwakazi, sibalutshwana kakhulu. So thina siyimthwakazi vele asingendawo kuzanu ukuthi iphumile kumbe kayiphumanga. Ube ngazi iphuma soze sithule lutho, ingase ingaphuma ngasithule lutho kuyafana nakithi. Yikho thina sesikhetha ukuthi siyimele MRP siphume eZimbabwe laphana, siphume out lapha ngoba sikhathele ukuhlukunyezwa abantu. Elizweni lethu sihlukunyezwa elizweni lethu. Sihlukunyezwa kwamanye amazwe, sihlukunyezwa elizweni lethu. Hayi, sikhathele shem, hayi, sikhathele bantu bakithi. So thina siyi-MRP 2023 sivotele MRP kumakhansela kuma-MP. Finish.
Basakaza e-Studio 7 Sanibona, angihlale phezu kodaba. Asambeni siyavota, asambeni siyavota. Lami ngingomunye mpela ofisayo ukuthi lo nyaka lami ngiyevota, ngivotele ngiguquka, ngaze ngivote kodwa ngizimisele ukuthi lami lo nyaka ngiyevota. Ekuvoteni kulaphana ngiyagqugquzela mpela ukuthi kuma-MP nakumakhansile asivoteleni iqembu lakithi MRP. Kodwa ke kupresident ngoba basho bathi phela angeke baze bangene kupresident. Voteleni lona leli qembu esibona ngathi kuthiwa lona liqinile lingakwazi ukuthi challenge izanu PF eliyi-CCC. Asivoteleni lona kupresident. Yebo, ngapha kuma-MP la kuma-councillors since i-MRP yathi ayisezingene kupresident asivoteleni MRP. But ngapha ke kupresident asivoteleni yona i-CCC ngoba yakwazi ukuthi i-CCC abanawo amakhanda aqinile, abanawo amakhanda aqinile njengezanu. Singakwazi ukuthi mangabe sebethethe umbuso sihlale labo phansi sibatshele ukuthi thina singayisimthwakazi into esiyifunayo naso sizwana. Kodwa ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezolunga bafowethu, ayikho. Noma singahavotela ama MPs nama council MRP, but ngaphansi kombuso wezanu PF ayikho into ezosilungela. Siyabe hloke vele silokho esicindezelekile, kuyabe kufanana lokuthi vele akulajijo kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwe-CCC ma ingathatha umbuso angiboni benamakhanda aqinile njengabe zanu PF. Ngiyabonga.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesiNdebeleni abathi umfana kangeni, umfana kangeni kathi umfana nalo silikhohliwe ukuthi Morgan Tsvangirai wathi sifo kwakumele kungene umakhukhu ukuthi umakhukhu bambize i-dissident, ibalisa silicine libizwa yizanu kuthiwa kulama-dissident lahlala iminyaka yonke lazovuka sokubizwa umakhuphi ngoba amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-dissident, futhi amaNdebele wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Nxa lingakwazi bantu bakithi, bantu bakumathebeleland maNdebele, ukuthi izanu isibusa ngento okuthiwa i-grand plan, 1979 grand plan, CCC ile nto layo okuthiwa i-triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like Mthwakazi. Ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami, singabokwenza. So siyahlala sigqili, siphume ebugqilini bezanu sizingene ebugqilini be-CCC. Bonke laba bantu ngamashona, amashona kawalithandi maNdebele, amashona kawalithandi maNdebele.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele msakazi wamamuhle lapho khona msakazi nakonke labalaleli, ngibabingelele bonke. Okhulumayo uSijumba msakazi. Hey, hayi msakazi ngithi
ake ngidlulisele ukubonga amazwi kababuchuma hayi bengqala msakazi ukuza uchuma ekhuluma into emqoka ebalulekileyo empilweni zabantu lezo eyokuthi akukho MP okansel okufanele aqhamukele esitshoneni aze lapha kwamntwakwazi ukuzokhokhela ayikho into ezoyenza vele uzothatha yonke inodako umntwakazi ayise khona le empumalanga msakazi hhayi njengakithi ngale kogodlwayo ngakhuza bogodlwayo ake siphumeni kulolu daba ngoba sihlala sikhala njalo nje sibone ngathi mhlawumbe kwenzakalani kanti-ke yiyo le nto yokuthi sifake lawo ma-MP lawo aqhambukaleyo kungani ngubeka manje kulabo fara benzani nabo bantu benzani uzokala kubani uyokala kubani akuzwe ngeke aza kuzwe lobukala ohlupheka kanjani somuntu enjalo ufakelwani ukuthi akhokhele umphakathi wabo fakani thina sikwazi ukuthi sikhokhelele silikhiphe kuleso simo esikuso ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi lanxa umango wokuya ekhaya umude kakhulu njalo udinga ukukhokha imali eningi, abaningi baza kuyavota. Itikiti lendizamchina lilakho ukwedlula inkulungwane ezimbili US $2,000 kuthi le mali yokuthi kufudingakale ezinye indingeko layo inengi. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamura Igwekwerere.
Akulaqilindini ke lazikhotha umhlani namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF bacompromised bacaptured nangomunye ujaji sephuma eyangisa iprofession yamagqweta ejudiciary ukuthi ivoters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba isecurity threat kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yi-voters roll elamabizo ajulileyo amabizo
uxolo zulukandaba indaba lesi ke sayifaka ngemva kwemzuzwana nje emlutshwana besixoxake lapha lo mnumzana Felix Magalela Mafasbanda esitshela yena ngokuthi basola kakhulu labo abemthethwane ndaba abakhanya besekela icele lebandla leZANU-PF hayi lizwile ke leyo ngqoqo phambilini siyaxolisa bese siphinda okwesibili yekelani ke okwakathesi silikhunsele nje imzuzo nje imzuzwana emlutshwana yengoma Bena boy, hayi sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. umfundi wesikolo seFounders kobulawayo otholakele efile ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa ngabanye bakhe esikolo uzabekwa lamuhla. Isipunepune umthatho wezinja eZimbabwe amazwe angentshonalanga ixokozela ngokuthumela iziphathamandla zawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngontembama ngo 7:30.